khathesa sikabi layo i-isolation center esilayo njengobulawayo. Kuyinto yobuhlungu naleyo, besifisa ukuthi nga already its own groove le ekhulunyiswayo lali ekusekusileni ngase ziyindawo esezibekiwe zalungisiswa but azikalungisiswa. So kuyatshengisa ukuthi indlela esenza ngayo njengeZimbabwe njengabantu bezempila kahle kukhanya ngathi ukuhamba kwasinanzelela ukuqakatheka kokuthi lomkhuhlane yingozi bani. Ngabe sifisa ukuthi khathi esinjoba sokunje aluba sesile senta lapho abantu abangagcinwa khona. Owesibili bese sinanzela ukuthi lokho okwenzakeleyo izakhamizi sibili zilokwethuka ukukhulu zithithibele ukuthi umuma womhlanga. So ke kunjalo thina siyaxwayisa ke ngendlela eqakathekileyo ukuthi njengobulawayo njengabantu bangapha emkhulu umganga weMandebeleni sokusegcikeni ukuthi lomkhuhlane ukhona and sokusegcikeni ukuthi usungenile. Asisawucabangeli asisawuzweli kwezinye iindawo. Ngokunjalo ke sicela abantu bahloniphe khona kwabakutshelwayo iWorld Health Organization labezempilakahle ngaba uhulumende wethu weZimbabwe ukuthi abantu abahlala ezindlini into yokuqala iqakathe kuleyo. Abantu bahlala ezindlini, abantu bananzelele ukuthi ekusebenzeni kwenu siyasebenzisa ama-sanitizers lana okuthi labe sihambe kuwona sigeze khona kwesikuhloni bese kunanzelele. Abantu sinanzelele futhi nxa kudingeka futhi ukuthi singene endaweni ezingathi zibhizi abantu besiyalanda ukudla impuphu yokuminyana khona, abantu bazame futhi ukuthi bafake lakhona kokufakwa ama-mask. Bese sicela futhi abantu ukuthi ekwenzeni kwabo nxa besiyathenga ukudla kumbe bephumeza endlini zabo abananzela ukuthi ayi-social distance ukuthi at least umkhuhlane lo siwuvikele khona ukuthi siyakubona ukuthi kuqakathekile abantu asikunanzela ukwenzela ukuthi sivikele ukumemethekwa kwalowo mkhuhlane.
Umufi siyakwazi ukuthi wayesesibhedlela selatshwa njalo engaba wathintana labantu abaningi njengesakhamuzi sakobulawayo. Zithini izakhamizi ngalolu daba?
Njengezakhamizi kule nto esizinanzelela, okokuqala ukuthi bonabo abezempila kahle amadokotela amanesi lawo bonke ababele ingxenye yokubana bangenele bencethana lalo muntu esekuguleni kwakhe bengakwazi ukubulawa kuyini. Besikhangele ukuthi khathi esibahle beze kuthiwa yi-self quarantine. So kufanele bona abantu babe babone ukuthi babaleke ebantwini bazi-isolate baze batheste kubona liba-right. Akupheleli khonapho, even ama-family members abakagudlana lawo sokuyinto efananayo ngoba sikwazi ukuthi bona bayisimo bani labo ngokufananayo babe ku-self quarantine. Labo baze batestwe. Akubeleli khonapho enxenye labona ababasebenza amaphalaza kuye babancedisa ukuthi bagoqele sisidumbu siyebekwa labo ngokufana nayo. Bese kulandelwa nje i-chain yonke ukuthi kambe owabugudlana lalo muntu esaphile kwaleso sikhathi abe ku-self quarantine baze batestwe babuyele ebantwini.